yokukhuluma nje njengamabandla aphikisayo, kodwa nxa sizakhumbula sabona ukuthi ubaba uThenda Edith nguwe owaqalisa inkulumo lesi nabantu be-IMF. So ngibona njengani yokukhuluma nje owamabandla aphikisayo, kodwa abanye bangikhona ngeke labo ba-involved undaba leyo ngoba iba baqale i-IMF.
Bathi bona ukakathesa kulazibonelo njalo lalokho ababesithi kona kuqale kwenziwe njengokulungisa ilungelo likaZulu lokunye okunjalo lokho kungaguqulwanga, yikho besithi akumelanga ilizwe liphiwe imali.
Ya, kodwa siyakwazi ukuthi i-IMF nxa inika abantu imali ayikhangeli into zamalungelo. Siyakwazi ukuthi i-IMF nxa inika abantu imali kumbe nxa inika amazwe imali ikhangela ukuthi lilandela yini eliye lanavumelana ne-IMF. Isivumelwano lezo yizo engithi mina uba uThenda Edith izele ngezikhathi ze-inclusive government amalungelo abantu bengahlonitshwa. Siyakwazi lokhu, kodwa bebefuna imali ukuvela evela ku-IMF. Akula nto etshintshileyo lapha, yikuthi nje iZANU-PF isibusa yodwa, kodwa angibonanga ukuthi amalungelo abantu ake ahlonithwa even during isikhathi se-inclusive government.